tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesithathu mhlaka 27 Nkwenkwezi 2020 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Unobhala wogatsha lwezempilakahle umnumzana Nick Mangwana ubike ekhasini lakhe lenkundleni yeTwitter ukuba inani lasebetholakele beligciwane le-COVID-19 seliqonge ngokuphethwe kabili kulela izolo laya kwabedlula 132. Kuthi asebelegciwane leli emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,618,829. Izibhedlela ezintathu zakoBulawayo ezibalisa iUnited Bulawayo Hospital, Bilo Central leThornbrugh zithole isipho sempahla yokusebenzisa ukuvikela ukuthelelwa igciwane leCOVID-19.
Sebevukela phezu kwethu, sebedura okungelangqondo, bayasidlela futhi iy'mali zethu azifiki zenele ebazalini bethu. Umuntu ukunikeza i-account number ukuba ufake leyo mali izofika ekhaya iyenele nesikhathi leso ofisa ngakhona, kodwa akwenzeki.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa abathumela imali loba ukudla kuzihlobo zabo ezisekhaya bathi i-lockdown isisenza babanjwe inkunzi libalele. Yilabo abathumela ngabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Unobhala wogatsha lwezempilakahle umnumzana Nick Mangwana ubike ekhasini lakhe lenkundleni yeTwitter ukuba inani lasebetholakale belegciwane leCOVID-19 seliqonge ngokuphethwe kabili kulela izolo laya kwabedlula 132. Leli nani likwezwe ngabahlolwe eBrightbridge, Mashingo, leHarare abangamashumi edlula isikhombisa laba 76 abatholakale beleCOVID-19 namhlanje. Bonke ngabavele emazweni angomakhelwane anjengeSouth Africa leBotswana ngaphandle koyedwa owaseHarare.
Abekolitshini leJohn Hopkins University lakwelemelika babika ukubana emhlabeni jikelele asebetholakele belegciwane leCoronavirus sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu lengxenye 5,618,829. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amathathu lengxenye 351,146. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezimbili 2,456,447. Emazweni awezwekazi leAfrika asebefunyane belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 119,391 labulala inkulungwane ezedlula ezintathu lengxenye 3,589 kwasinda inkulungwane ezingamashumi phose amahlanu 48,618. Izibhedlela ezintathu zakoBulawayo ezibalisa iUnited Bulawayo, Philo Central leThornbrugh zithole isipho sempahla yokusebenzisa ukuvikela ukuthelelwa igciwane leCOVID-19. Lesi sipho sivele kwabebhanga leFBC, Asakhane, Zaphu, Econet, leYouth Alliance besekela imizamo kahulumende ekumelaneni lokumemetheka komkhuhlane weCOVID-19 edolobheni leli. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umkhuhlane weCOVID-19 uqhubekela phambili udida uzulu ingqondo, kodwa amankampani ahlukeneyo uZulu lamabandla ezombuso baqhubekela phambili bengahlehli ekuncediseni uhulumende ukulwisana lomkhuhlane lo. Unkosazana Sithandazile Dube obemele inhlanganiso yeAsakhane uchasisa ngesipho sabo esiphiwe isibhedlela sempilo Central Hospital asinikeze umphathi Ntambo wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube.
Isakhane yimuli yamaZimbabweans that are all over the world abancedisa kakhulu ukuphathisa ke ilizwe lethu eleZimbabwe. Namhlanje ngilapha ke empilo ngilabanye bami ngilomdlala lomlungisi silethe idonation ikakhulu le isikhangelele ubhubhane lolo lukhona leCOVID-19. Silapha empilo hospital silethe idonation yamasanitizer silama face mask ama thermometer lokunye nje okuthiyeno lapha ekusukuletheyo namhlanje sikhangela ukuthi hayi singedana njengomphakathi waseZimbabwe. Sithanda ukulibonga bonke bakithi abasidonetheleyo ukuthi lezi zinto zifike lapha. Sithi thank you very much.
Umnumzana Wilson Mpofu obemele iFBC uthi baphe isipho sama test kits.
Sasidonete ama test kits awe COVID ang 480 AUBH and 520 MPilo. Then overall over the nations donated over 10,000 test kits, 5,000 to the office of the president and cabinet, 3,000 AABO PSMI, 1,000 AUBH and 1,000 Harare Hospital.
Unkosikazi Judith Ncube, umphathi Ntambo wedolobho lakoBulawayo, ubonga abelule izandla besipha lesi sipho.
Ngithanda ukubonga, ngiyabonga kakhulu kwabe FBC leAsakhane ngedonation abayenzileyo namhla eya ezibhedlela zethu impilo leUBH. Ngithanda ukuthi ngiphe uZulu ukuthi abantu bakommitted okumangalisayo bafisa ukubona sibili kungela muntu ongafa ebulawa ngolumkhuhlane. Baloyisa ukuthi sivikele kakhulu ulukazi lama test kits laphiweyo benzela nje ukuthi sizazi istatus sethu.
Inkampani eConnect ibandla lezaphu lenhlanganiso ye Youth Alliance baphe isibhedlela se Stone Grove uncedo lokuphathisa ukumelana lomkhuhlane we COVID-19. Umgcini sihlalo we Council of Elders kubandla lezaphu umnumzana Percy Bebe uchaza isipho abaziphe isibhedlela se Stone Grove Hospital.
Sidonete i 12 by 5 liters i liquid hand wash soap. Saza doneta i 50 by 1 kg laundry bath soap. Saza doneta i 50 by 5 liter washing liquid soap again. Saza doneta i 34 by 5 liter multi-purpose liquid disinfectant. Lokhu sizama ukuthi kuyenceda abantu abasesonkosi. Sisenzela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki. Esilethemba ukubana kuzabancedisa empilweni kulabo abade behlolwa ngulo umumo onzima kangaka.
Osakhulayo uPride Mujoli obona ukuqhutshwa kwenhlelo ku-Youth Alliance uchaza ngesipho sabo kukhansili.
Isebenza ngama-communities ayi-3 iPhumula, Inketha, Hyde Park. Namhlanje senze i-donation lapha siyenza ePhumula si-reduce ama-chances of spreading coronavirus. Sizamile ukuthi lathi njengama-youth si-contribute something, sibe-active, sibonakale ukuthi hayi lathi sikubona kuqakathekile ukuthi abantu bethathe ama-measures a-correct ukuthi be-reduce i-pandemic le-coronavirus. Donate ama tank ayi-2 ma 2000 liters ayi-2 ama tank siwa donate ePhumula South lase Hyde Park.
Unkosikazi Ashley Kutiwa wenkampani eConnect uchasisa ngesabo isipho.
Esikade sokulandela lapha ukuthi sinikeze umeya lesithi of Bulawayo ama donations esewanikwe ngabantu beZimbabwe. Imali leyi ibingena kuEconnect isisebenzisa iEcoCash lama steward bank accounts. So ngabantu beZimbabwe abalapha eZimbabwe labaphandle kwelizwe ade benika imali yabo. Sikwanisa ukuhlanganisa together about 730,000 from abantu abangu 8,000. Sasesithatha lokho sasesithenga iprotective clothing eyabantu bethu abasebenza ezibhedlela. Yiyo ade sibuyile ukuzoyinikeza namuhla ukwenzela ukuthi abantu bethu labo baphathiseke.
Umqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda ubonye izipho abazithole kunhlanganiso lezi.
Siyabonga ke esikuphiweyo namhlanje okuvela enhlanganweni ezintathu, enhlanganiso ezintathu. Oqala izaphu isiphe amasepa okugeza, amamops lamabhakede awokina kunye lamasanitizer. Lokho siyakubonga ngoba kutsho ukuthi sokuzaba lokuhlanzeka ezindaweni zethu zokusebenzela. Okwesibili sathola i-Youth Alliance for Safe Cities. Basiphe amatanka amabili azakwenza ukuthi ama-youth centers ethu abe lamanzi ngoba siyazi ukuthi kade silohlupho lwamanzi. Okwesithathu impahla zokugqoka zokuzivikela emkhuhlaneni we-COVID esiziphiwe i-Econet, i-High Life Foundation, le-Cassava Smart Tech. Zimpahla ezisetshenziswa ziphindwe ingathi reusable, ukuthi ukuthi okuningi kwakhona kuyasetshenziswa uphinde ukugezise ukusebenzise futhi lama mask, lama gloves. Lokho ke siyakubonga ngoba kutsho ukuthi izisebenzi zethu seziyasebenza zikhululekile, zisazi ukuthi ziphephile.
Ilizwe liqhubekela phambili libhekane lodubo lomkhuhlane we-COVID-19. Lithe lisiyatshona ilanga layizolo bese kulabantu abangamashumi ayisithupha lantathu abatholakale belalo umkhuhlane. Ubulawayo ulabantu abalichumi lambili abafunyanwe bele COVID-19. Sekwabhubha oyedwa wasila abayisificamunwemunye, sekusele ababili abalalo umkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Okwamanje wathi ngike ngidedele uGibbs Dube esethulela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abantu abaningi kwele South Africa abagula umkhuhlane wengqondo awusebethwele nzima ngenxa yokuthi bavalelwe ezindlini. Ilizwe leli lizama ukuvimba ukumemetheka kumkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Abakhulume lomsakazo we-Voice of America bathi uhulumende usekhangelane kakhulu lokulwisana le-COVID-19 wakhohlwa ngabalomkhuhlane wengqondo. Abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amathathu, 32,000, sebetholakele belomkhuhlane lo kwele South Africa. Umongameli Donald Trump uthi ulakho ukwethula imithetho eqinileyo kumbe avimbe ubulembu bokuxhumana obe-social media ngenxa yokuthi ubone ngani buzama ukuvala ukwethulwa ngabanye abantu kwele Melika, ikakhulu abakubandla lama-Republicans ababizwa ngokuthi ngama-conservatives. Ukhulume lokho kulandela okwethulwe yi-Twitter ikhasini lakhe elithi @RealDonaldTrump emcebise ukuthi kumele akhulume iqiniso ngokuvota kusetshenziswa i-ballot voting. UTrump ubeveze ungathakazeli lokhu esithi kulobuqili obenziwa kakhulu nxa kuvotwa ngendlela le, kodwa iTwitter ithe kusobala ukuthi kakhulumi iqiniso. Sokuqhamuke umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 edolobheni le-Towa Masina kule-Madagascar, loba nje ilizwe leli lisithi kulabantu abasebenzisa umuthi wesintu ekuvimbeni ukumemetheka komkhuhlane lo. Kubikwa ukuthi ilizwe leli lilabantu abedlula ikhulu 122 abalomkhuhlane lo. Selihambise amasosha labodokotela kulelo dolobho kuyahlolisisa ukuthi kwenzakalani. Ibutho elikumanyano we-US Africa Command lithi ilizwe leRussia selinike abalwisana lohulumente kwele-Libya indizamtshina zokulwa impi ezihanjiswe kulelo lizwe izolo. Ele-Russia lisekela uGeneral Khalifa Haftar ukukhela i-Libyan National Army elwisana lohulumende womanyano osekelwa ngumanyano wamazwe wonke womhlaba jikelele o-United Nations.
Live Talk lamhlanje ku Diaspora Forum siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yodubo lwe-coronavirus asenelisi kulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengensukwini njengoba sisebenzela sisemakhaya. AbeZimbabwe abathumela imali loba ukudla kuzihlobo zabo ezisekhaya
bathi i-lockdown isisenza babanjwe inkunzi libalele. Kusenziwa yilabo abathumela ngabo imali lezitolo ezipha lezo zihlobo ukudla ekhaya. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abezimbabwe laba abasebenza kwele South Africa bathi ukuvalwa kwemingcele sekuzela ukuvuzela ababamba inkunzi emini ligwaza umhlaba. Njengoba sekunzima ukuthi omalayisha abafinyelela endaweni eziningi ekhaya basebenze, laba abafuna ukuthumela izihlobo zabo ukudla ekhaya sebefaka imali ngapha eSouth Africa ebhukwini lebhanga lomuntu olesitolo esigabeni sabo. Qede lapho isihlobo sesiya esitolo ukuyathatha ukudla okuvunyelwene ngofaka imali lomnesitolo. Kodwa kumnumzana Kolema Moyo osebenza kwele South Africa yena edabuka enyabane komqanjelwa ePlumpt uthi ubuqili buqhamuka nxa isihlobo sesilanda lokho kudla esitolo.
Uma sebefika bethatha i-grocery sebephiwa i-grocery encane. Incane impela itholi sokugcwala i-checkers kuphela. Okuyinto esihluphayo isihlukumeze kakhulu thina abantu abasebenzela emazweni angaphandle.
Wesifazane weZimbabwe okhethe kwaziwa kuphela ngokuthi unageli uthi intengo zokudla zikhwela nxa imali isendleleni. Kanti awuliphiwa futhi thuba lokuzithathela imali yakho uyethenga kwenye indawo.
Kanti shiwo kube khona okwenzakalayo wendaba zezimali. Kanti yona into yangikhona nale yaphela nini. Bomalayitha bebuya emakhaya ngoba kunzima. Ngoba amadoda lokhu hayi aha. Ungathatha igrocery sekunika i-cash back $28. Then i-rest of imali liyana uyathenga ngayo yonke uyathatha igrocery.
Kodwa ke unkosazana Ntombi Ncubo osebenza kwele South Africa edabuka eChingwe koshangwa ePlumpt uthi ubutsotsi obukhulu benziwa yilabo asebehlume igoli yonke bezibiza money sending agents ngolwemzini.
Sebevukela phezu kwethu, sebedura okungelangqondo, bayasidlela futhi iy'mali zethu azifiki zenele ebazalini bethu. Umuntu ukunikeza i-account number ukuba umfake leyo mali izofika ekhaya iyenele nesikhathi leso ofisa ngakhona kodwa akwenzeki. Hayi, sithwele nzima mahlabezulu ngalama ejenti.
Umnumzana Clayton Mkhwebo uthi okwenza kube segcekeni ukuthi laba bantu ngogubuzela yimali abayibhadalisayo ukuze uthumele imali yakho ekhaya.
Cabanga nje uthumela 100 rand umphathisa ngo 20 rand, abanye bafuna bo 25 rand, abanye bafuna bo 35 rand. So cabanga if manga uhambisa imali efika bo 2000 rand ukuthi uyobakhokhela malini. Njalo leyo mali ithatha isikhathi futhi ukuthi itholakale ekhaya. Okumele umuntu abambe iline yokulinda leyo mali ngapha balakudla. Okunye nje siyabekezela ngoba uyabe ungela choice, just ukhayela ukuthi as long imali ifikile ekhaya. Okubuhlungu ke ukuthi siyalayelana ukuthi iphathisa lwana noma ungamazi as long as uthi account number. Okuyinkinga ngoba imali zigcina zilahleka.
Yine ngilitho okubuhlungu ukuthi lesi simo kungathi sizaqhubeka sinje kuze kuphele inhlelo ze COVID-19 zokunqatshelwa ngokuhamba kwabantu phakathi kweSouth Africa leZimbabwe. Melesudo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthi ebulenjini lokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Uhulumende weLebhilithani useyekethise ezinye zezinqumo zohlelo lwakhe olwe lockdown esithi amankampani kanye lezikolo zemfundo yaphansi eye primary kuzamele kuvulwe mhlaka 1 Nhlangula. Iningi labantu bakulelo lizwe lokhu lilokwesaba besithi umkhuhlane lo awukapheli ngempela. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisasfanda usethulela lolu daba.
Abantu sebevunyelwa ukutshaywa ngomoya bephuma ezindlini kodwa bavunyelwa ukubuthana kumbe ukuvakatshelana. ukuqethiswa kweziqondiso ze-lockdown lokhu kutsho ukubana abantu abaningi sebengabuyela emsebenzini kodwa ke iningi lesaba ukuthi lingathelelwa i-coronavirus. Unkosazana nabo inkosi Gabadela isakhamuzi sedolobheni le-Brighton uthi yena ngeke abuyele emsebenzini khathesi.
Abantu abakapheli ukufa khona kuzabuya enye i-wave bigger than the one before. Angibuyeli emsebenzini ngoba abantu baloke besifa. Baloke besifa. Uma kuyikubana bangasixotha lowo msebenzi ongcono nxotshe. Kodwa ngiphila ngizadinga omunye umsebenzi somewhere.
Ngesikhathi se-lockdown iningi labantu belihlele emakhaya lingasebenzi. Lanxa lilokwesaba ukubuyela emsebenzini kodwa ke ayikho enye indlela yokuphila. Umnumzana Thompson Nqampofu we-Bradford ngomunye wabo othi uzototobela khona.
Izinto zonke zimile manje akulanto ehlanganayo and sisemuva kukho konke. Njengamanje osokuthwa kumele sibuyele emsebenzini. Uzizwa umuntu esesaba akwazi ukuthi ubambe kuphi uqale kuphi. Uzizwa umuntu esesaba akwazi ukuthi ubambe kuphi uqale kuphi. Uyaforced ukuthi uzizwe ukuthi uhambe emsebenzini ngoba kulokunzima esibhekane lawo ngoba sikwazi ukuthi corona le ikuphi njalo izakuphela nini.
Omongi abazange bame ukusebenza. Esinye isizalwane seZimbabwe esikhethe ukuzibiza ngokuthi uMandlo wedolobheni leBristol ukhuthaza ababuyela emsebenzini ukuthi bazivikele.
Silazo izembatho zokuvikela kodwa ungeke ugrante ulomkhuhlane ukuthi uhamba njani. Olabavikelekileyo uyabathatha, abangavikelekanga uyabathatha. Lezi nsuku ungantwa kupholile kodwa kuphola kwelinye ihlangothi lomhlaba. Kwenye ingxelo yomhlaba uzethwa sokuqalile. Lomkhuhlane kasukwazi bakithi kodwa kufanele sizame ukuvikela ngazo zonke indlela ezabe zifakwe ngohulumende ukuba sivikele kanjani ukuze siphile ngozani ngoba uzwisa ubuhlungu.
Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele izalwane zeZimbabwe eziningi kwele Britane. Ngemva kokulahlekelwa ngumphefumulo ngalomkhuhlane abanye bayachiswa, abanye bayangcwatshwa khonapha kwele Ngilandi, kukanti abanye ke bonke bamelele ukuyabekwa ekhaya eZimbabwe. Ubaba Lazarus Ndlovu wabhubha mhlaka 1 May. Umzulu wakhe ke umnumzana Colette Mkandla uthi bamelele ukuthi ayebekwa ekhaya.
Wawa endlini bambizela iambulance, hayi kwehlula sibili kuthiwa bazama ukumresuscitate kukhanya kwehlula impela bayazama abantu benkosi kodwa hayi manje ngali i-lockdown lokhe sizama amalungiselelo ukuthi aye ekhaya. Kwakhathesi hayi kumile akulanto ehambayo sibili besikhuluma labo CJ Riley labo bathi hayi ziningi izidumbu ezimelele ukuya ekhaya. Umkhuleko wethu ukuthi kuvulwe bekuyisifiso sakhe esikhulu kube nanxaya kungenzakala lokho osokwenzakela ayebekwe ekhaya ayelala labazali bakhe. Nisiyabonga ngokuthi ngozwelo lwenu lama messages.
Unkosazana Catherine Skangele Ashward usebenzela abezempilakahle lokulondolozwa kwezimuli edolobheni leLeicester uxwayisa uzulu ngecoronavirus.
Simple advice ukuthi nxa ukuthi libuyifuna ukubuyela emsebenzini njengoba uhulumende esevula ubana sibuyele emsebenzini, into eqhakathekile ezihlobo zami kubana lizinanzelele. Nxa kuyukuthi umsebenzi wangkhona kuyasebenzeka, licabe make sure ukuthi liyakhipha i-social distance. Asihlangane nini hlobo zami kulabo first time siyabonana kulobo bo first time sixoxe nini sibonane kuma video calling ngoba ukuthi sibuyele futhi siyaqala kuba yigroup umkhuhlane lo usesekhona awukapheli.
Sebenza inkulungwane ezingamachuma mane 40,000 asibebulwe umkhuhlane we COVID-19 kwele Britane. Njalo inhlanganiso zabameli abeZimbabwe zithi sebangamachumi ayisithupha lane 64 abadabuka kwele Zimbabwe abathethwe yilo umkhuhlane. Njalo inani leli lilakho ukuba lisedlula lapho ngoba abanye kabazisi lezi nhlanganiso ngokufelwa kwabo. Imele Studio 7, igama lango Ezra Chisa Sibanda.
Kwezemidlalo isikhulumeli senhlanganiso ebona ngezomdlalo wenguqu eZimbabwe Football Association uXolisani Gwesela uthi ukuqhamuka komkhuhlane weCOVID-19 kuphazamise ukulungiswa kwenkundla yeBarber Fields kanye leNational Sports eseHarare. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukwesele bekhuluma ngesikhathi kuzokhangelwa umsebenzi osuqhutshwe enkundleni eBarbara Fields phambilini kokuba inkundla izohlolwa ngenyanga kaNhlangula ngabe first instance body.
Sibe lapha emagumbini eBarbara Stadium koBulawayo sizobona ukuthi iBarbara Fields kuyini sokulungisiwa. Ngokwazi kwenu iCAF ike yabuye inyanga eziphelileyo izokhangelisisa ukuthi kuyini okungenziwa ukuze iBarbara Fields ilungisiswe esithi ngesikhiwa ibe lama-standards okumele kube khona kuma-stadium. So lapha sithi ngesilungu preliminary inspection. Inspection le esaqalisa ukuthi sibone kuyini olungisiwe, kuyini esingabatshela bakwenze. Sizabuya ekuqaliseni kwaNhlangula sesitshaya inspection sesile team ye first instance board.
Izinto okumele zilungiswe ukuze inkundla yeBarbara Fields ivunyelwe ukudlalelwa imidlalo yezinga laphezulu ngezigoqela ukuba utshani enkundleni kumele kuhlale buluhlaza tshoko, amakamelo okutshintshela abadlali kumele aqheliswe, indawo ezihlala intatheti zindaba kumele zilungiswe ukuthi lamasango okungena ngawo izibukele kumele abe ngawo igesi. Ukwesela ukuthi umsebenzi wokulungisisa lokhu usuke waphazamiswa yikuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19.
Siphazamise umkhuhlane lo osusihlasele i-coronavirus. Umsebenzi wasufuza ukuthi ube uqedwe ngesikhathi. Khonoku labe CAF sangatshela ukuthi labona umkhuhlane lo osumemethekile uzohlasela nje lo mkhuhlane. Kodwa sizazama ukuthi silungise.
Ngemva kokuhlolwa kwenkundla eBarbara Fields kanye le-National Sports okuza qhutshwa ekuqaleni kwenyanga kaNhlangula, abenhlanganiso yeZifa bazabhalela abenhlanganiso ye-CAF bebancisa ukuba bazozibonela lezo nkundla ukuze batsho ukuba sezilungile loba hatshi ukudlalelwa imidlalo yezinga laphezulu. Okwakathesi zombili lezo nkundla zivunyelwe ukuba kungadlalelwa kuzo imidlalo yamaqembu abasakhulayo kanye leqembu labesifazane elama-Mighty Warriors. Phambilini kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19, iqembu lama-Warriors bekumele lidlalele imidlalo yalo yangekhaya emazweni angomakhelwane ngoba inkundla zakuleli zitholakale ezingekho esimeni esihle. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Namhlanje yakhuthu moya uthandaza Nkosi yami, ngiyacela kanye nawe Nkosi
sethu basavumi balaleli ukuba siqhubekele phambili, kodwa singakaligqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje. Wothi sikhangele ebezihamba phambili. Unobhala wogatsha lwezempilakahle umnumzana Nick Mangwana ubike ekhasini lakhe lenkundleni yeTwitter ukuba inani lasebetholakele beligciwane le-COVID-19 seliqonge ngokuphethwe kabili kulela izulu laya kwabedlula 132. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau murimi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.